Sithanda ukubingelela imuli yeZimbabwe okhulumayo nguShepherd Mshayeke okambangwa uDube. Okunye engithanda ukukhuthaza imuli yeZimbabwe ezikhathini ezinje ukuthi yikho lapho esizakhulela khona lapha ezikhathini zobubi, njengokuthi kuswelakala amanzi, kuswelakala amagetsi. Abantu kumele bathi invest in water and energy. Kanjani? Abantu bonke kabagqagqelise izindlu zabo, amaphahla abo, uphahla lugqagqelwe ngamasola. Abantu baziphekele amagetsi ngesola, abantu bainveste ku-gas cooking, natural gas cooking. Abantu bagebhe imigodi yabo emakhaya, bagebhe izivorane zabo emakhaya, bayenze ama-irrigation amancane angaba ngama-1 acre, 1 acre, 1 acre. Bonke abangaphandle kwelizwe labo ba-invest in water. Kabafake imali ekwembeni izivorane, their own private boreholes, and then bafake amasola emakhaya abo. Lanxa izilingana kuhle, lanxa izesa ingathi sinamagetsi ayeneleyo, solongu silamagetsi akho amahhala avela elangeni, uzaqhubeka uwasebenzisa kungabhadali lutho. Lanxa izesa izamele izifuna ukuzithengisela, okusalayo yikho okuzayenza ukuthi amagetsi achithe, because there will be alternatives, there will be vast alternatives to accessing energy. Siyabonga.
Sanibonani bantu be-Studio 7 okanye labalaleli. Ngize omunye umlaleli ethi uhulumende kaMnangagwa uyazama. Ngemva kwe-37 years lokhe bezama, phela likhumbule ukuthi bona labo osomabhizinesi abakhuphula amaprice ngabakuhulumende yakhona. Kambe ungehla kubabhemu omkhulu ugade isitonkana sakhona.
Izolo bebeqambela ama-sanction amanga kuthi ama-sanction yiwo abhidiza umnotho. Izolo akukaziphele lenyanga. Nampa-ke sebejikele ababalisi, sebejikele amadoktari. Izolo bekuthiwa ama-sanction abulala umnotho. Nakho-ke akula mntu ongaboni ukuthi i-ZANU-PF yiyo ezivulaleli ilizwe, i-ZANU-PF yizehluleki. Akula mntu ongaboniye lokho. Manje bheka ababalisi bakhala ngezigxalazo zabo, amadoktari akhala ngemali. Bonke bakhala ngemali ezibhedlela kula mithi, abantu bayafa. Kodwa uMnangagwa ubhejela ukubutha amaphoyisa ewagcwalisa ukuthi abantu bengakhompleni ngezigalazo zabo. Senza abantu izigcini ukuthi besebenze bengakhona. Yena ebhizi edlalisa imali kuhlala kuthiwa kule mhlangano ye kulo mhlangano obuhlela ngebhajethi. Ibhajethi yani kaMnangagwa yokuhlela? Kudlaliswa yona imali, ibhajethi yani? Mnangagwa engayenza into ephumelelayo. Vele lapho okule mali khona yikho lapho ababizwa besabelo ngoba bayenzela ukutshontsha.
Sanibonani Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Lo okhulumayo ngumhlaba. Uzaqala phathe ngendaba yamadokotela. Amadokotela ngithi mina aluta continue until victory is certain. Ngoba amadokotela bangaze bebuyele emsebenzini. Equipment yokusebenza kayikho, imithi kayikho, abala nayo leyo mali yokuthi bahambise ezibhedlela. Kabangancengi ngoba laba abantu ababusayo lapha kuleli lizwe leli ngama-capitalist amanye anzima okwedlula amathiwa ayebusa la. Ngabantu abazinakekela bona bodwa le muli zabo. So ngithi madokotela, bambanani lingabi labathengisi phakathi kwenu, injongo yenu izaziphumelele ngoba laba abantu abafuna ukuncengwa ngabantu abafuna ukuthi siqinise amakhanda ngoba bayazenzisa, bazenza juice. Akula muntu ongcono la, abantu bonke ngabantu. Nxa kuthiwa ukhokhela ukuthi ube ngukhokheli wabantu, akutho ukuthi kumele inyathele phezu kwamakhanda abantu. Doctors, I say aluta continue. Bese ngisiza kule indaba le march le eyamatisha evaliwe. Amapholisa kulanto abangayenza ngoba laba abafana abangaphansi ngapha bayahlupheka labo baya befisa nje ukuthi ngabe uyaphumelela ngoba nxa ukugwezela amatitsha labo bangama-civil servants labo baya bezathola khonokho okukhona but ngenxa yokuthi kulalezi ezinye iingongonono zamapholisa ezikuluting cycle bayakwazi ukuthi bangama-beneficiaries they are no longer police bangama-politicians